amalungiselelo engathi ahamba kahle kakhulu ezananjele ukuthi uma ukhuluma ngento ground le into-ke uhulumende weZimbabwe angafuni ukuthi abantu bekhulume ngayo. So nxa usenza into ze-gugraund umele ukuzilungisele ukuthi uzatshona ukugijimisana namapholisa lapha lapho usethuselwa into zonke ezinjalo. Kodwa-ke okwakathesi amalungiselelo lapha asesezingeni eliphezulu kakhulu. Mhlaka-29 sizabe silontsha-ke i-gugraund documentary le, sizama ukukhangela ukuthi kanti vele kuze kube ne-gugraund khona kwakuhambe njani, kuyini omnankagwa kumbe omgabe akusolayo ngesikhathi sena. Kanti njalo futhi abakwenza bengaxolisi sekule minyaka eyi-36 babulala abantu kuyini? Balakathesi balokhu bevikavika nje bengacaci bengafuni ukuthi bexolise. Kuyini abantu abangakwenza ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele lihambe phambili? Ngoba uzathola ukuthi abantu balokhu bezondana, abantu balokhu bezondile, abantu balimala, balahlekelwa zimpahla zabo, balahlekelwa izihlobo zabo. Kulabantu kathesi abangakwaziyo lokuthi lezihlobo zabo zaya nga. So yizo izinto esifuna ukuthi abantu bangathi bexoxe ngazo zenezo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo? Sabona ukuthi amapholisa bake bakubiza, kukhona yini okunye okwenzakalayo ongathi wena yikukwethusela?
Akuningi okwenzakalayo, mhlawumbe engake ngikukhulume kathesi, ngifuna ngizakukhuluma i-documentary yami ingadlula, but kulokwethusela okuningi okwenzakalayo. Ngithi mina angilandaba lakho lakho nokho, ngoba ngiyakwazi ukuthi vele bazimisele ukuthi i-documentary le ingenzakali. So I don't think ngizathatha isikhathi sami ngikhayela ukuthi benzani. Mina i-focus yami ukuthi mhlaka-29 i-documentary ibe isenziwa. So I'll spend most of my time ngikhuluma i-documentary than ukuthi bakhangelele ama-side shows, ngoba bazabona ngani bayenza into.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ozinxusileyo emkhosini wokuphawula i-documentary yona le?
Guest of honor lapha kuzabe u-retired justice Selonare onguye u-chairperson we-National Reconciliation National Peace and Reconciliation Commission. Ingathi nguye umuntu ozaba i-guest of honor lapha. Then bazabe khona abantu bamabandla bama-church achiyeneyo, abe-civic society, babe khona le lo mphakathi nje wakobulawayo. Si-expect ukuthi abantu bazagcwala bezobukela i-documentary le, kwenzela ukuthi bezwisise kakhulu imbali yabo, ngoba isikhathi esiningi nxa sikhuluma i-documentary amanga amaningi akhulunywayo kulokungazwisisi okuningi ukuthi abantu, ngoba information le isikhathi esiningi abantu abayitholi ifihlakele, nabantu abalayo kwesinye isikhathi besaba lokukhuluma. So mbona ngani i-documentary le izanceda ukuthi abantu bezwisise imbali, i-history yeZimbabwe ukuthi kwahamba njani. Actually umkhosi lo uwenzakela kobulawayo ukuthi nje abantu kwesinye isikhathi basuke bebele confusion nxa usithi i-rainbow becabanga i-rainbow towers, kodwa uzananzela ukuthi kuyabe kule ntwasa festival kobulawayo. Yikho-ke lapho esizabe silontshela khona i-documentary ngesikhathi sentwasa festival. So umcimbi lo wenzakala kobulawayo, then ngokuya kwesikhathi sizawuthatha siwuhambise eHarare.